Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2023 ngokhip Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapolisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana.
Udaba lwamapolisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo LSCCC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avote phambi kwabakhulu bawo. Njalo avotele ibandla leZANU-PF.
Njengakathi sithi siphuma khonapha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayo-observe ezindaweni ezitshiyeneyo. Nxa sikhangela nje general atmosphere, ama-political parties kusebenza kwawo nxa bekhankasa, sibona kanti iningi liyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka.
Amabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka koBulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu. Lanxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu noma harmonized election lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Udaba lwamapolisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo LSCCC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avoti phambi kwabakhulu bawo njalo avotele ibandla leZANU-PF. Kumbiko awethule kuTwitter namuhla, umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Tshamiza uthe lokhu yikuganga okungekho emthethweni. Ngokunjalo uthe ibandla lakhe alisoze liyamukele impumela yokuvota okunje. I-CCC ithi ibingazi lutho ngalolu hlelo ngoba iZimbabwe Electoral Commission ingazange itshele ukuthi amapolisa asevota ukuze ithumele abantu bayo ukuyahlola ukuthi kuvotwa ngemfanelo na. Umgcini sihlalo wezeki uNkosikazi Priscilla Chikumba utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi ngempela amapolisa azasebenza ngesikhathi sokhetho asiqalisile ukuvota ngeposo. Kodwa uthe abamandla ezombusazwe kavunyelwa ukuthumela abantu bawo ukuyahlola lolo khetho. I-Studio 7 izamile ukuxhumana loTshigumba kanye lesikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngodaba lokubanjwa kwamapolisa ngamandla ukuthi avotele iZANU-PF, kodwa ababili laba bebengadobhi incingo zabo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa usolile kakhulu okwenzakalayo.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapolisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana. Kodwa kathesi singake sathusa inyoni siveze ukuthi sibabone lapha lalapha ngoba ubufakazi bazabugcibela. Sicela isizwe sime simelele ubufakazi obuzaphuma sobusekhoti ngoba masinyasinyane sizabe sesisemnyango wemthethwandaba sisipha ubufakazi ukuthi inkamba ethile lethile edebevotisa amapolisa. Ngoba akula into abasoze bale banqabe ngoba ama-postal votes lawo azangena sethunyelwa ezigabeni ezithile esithi ngama-constituents. Ngalokho Mahlabe Zulu, iZANU isithukile. iZANU sokufanana lenkukhu eqhunywa ikhanda esephonga uphaphazela lapha lalaphayana. Ngalokho thina sizakwelandela umthetho wo obhaliweyo ku-Electoral Act ukuthi lapho okuvota khona amapolisa kufanele kube le ama-observers lama-agents hathi kuzenze lo mathanda amapolisa wonala afuna ukungcolisa elections leyihluleki kupasa istandard esithi free fair and credible
lila bompela ubufakazi obukhomba ukuthi amapolisa aphoqiwe ukuthi avotele izana
ubufakazi bukhona mahlabe ezulu asifuni kubamba inhlwa ngekhanda ngoba siyabe sesidiliza ubufakazi obukhona into iliqiniso njengoba libonile upresident Jamisa la ekhala ngakho okwamanje sifanele ukuthi senze konke singakathusi inyoni ngoba lokhu kuzakwenza ukuthi ama-elections la angavunywa yilabo abayabe bengaphumanga kahle kodwa kunani thina asoze sikhalale ngoba vele uZulu sesitshelile ukuthi sesinqobile sokusale nje ukuthi siyifaka uqa konke lokho abakwenzayo bayithatha amapolisa besithatha amajaji besenzani akusoze kuguqule imoya yabantu
umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc sithume njalo ilunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena othi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa yi-CCC
lolu daba mina ngibona kanta ngabantu akubesaba umnyama ongelampisi akulapholisa elivotayo nxa livota sesiubonelekanenginengi amapholisa evota evotela ibandla lona lelo elikhalayo futhi namhlanje ngingawulika umzekeliso o-very clear ngokhumbula amasinyane uyakhumbula eHarare East ngale kume u-honorable Demaibiti esithima no-honorable Mkhubi we-ZANU PF ivoti yabo yadisayidwa kwaphana enkambini yamapolisa echikurubi ngale yiko lapho kwawinela khona u-honorable Biti kwaphana amapolisa yiwo ayivota khona phana so angazi ukuthi waye befuna ukuhlala bengabakhalayo kuphela all the time bengabasolayo all the time bengabafuna ukungcolisa into all the time lathi sithi we are also players simelele ukuthi sibone kodwa siyakwazi ukuthi wena most of the time asikaze sithole amavoti amaningi from that section yona leya abakhala ngayo thina kasingene ndawo njengeZANU PF lathi we are also ama-players kuleyi election ayisitho refo yizeki khona ngale so okuqakathekileyo ukuthi nxa bekhuluma bengakhulumi befake iZANU PF phakathi ngoba thina lathi we are waiting for the same outcome simelele ukuthi sibonde kona kuyini esingabe singakuthola emavotini ona la amapolisa ngoba traditionally sethi ubone ukuthi kona kaninginingi hayi vele ngabajalanga ukusivotela anyway so angazi ukuthi kona wayi laba bona bekwathi khona bahlala bebenefita emavotini ona lawa to a point ukuthi omunye uzawabonakala enkaye umpholisa sibili nawe begqoyini from kodwa usihekile wagqoka isithebusi elishaya nezilogane endabotiyabita khona ngale kodwa yena elipholisa okumele lingabi banjani ba-apolitical so siyakubona kona kubana siwukhangele abangambeni sabe umnyama ongelampisi mhlambeni sibone akulo ufuna uhlala ungcoliswa kuphela into zonke
nxa kuvotwa babathuma abamabandla wonke babakhona abe-TCC labamanye amabandla aphikisayo bathi kabatshelwanga yizeke ukuthi kuyavotwa ngokunjalo kabathumelanga ama-election agents ukuthi ayebona ukuthi hayi ngempela ukhetho luqhutshwa kuhle
mina kamboni yona izeki can be that careless ukuthi kona lezinto bengalendelanga imithetho ebagayidayo ngoba izeki isebenza nge-electoral act ekhona kwi-constitution yeZimbabwe so yonke into abantu abayenzayo bayenza belandela i-act yona leyo
umnumzana Joseph Chuma lilunga le-ZANU PF Central Committee ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 abamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini eziyisikhombisa ezilandelayo kobulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu kubika u-Anastasia Ndlovu
umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolu khetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa oncintisa lamanye amabandla emele ibandla lezanu PF eCountry Park. Umnumzana Mthuli Ncube uthi uyafuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo.
I chose ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary. That's very good. Ukungabela with word wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really work.
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lephalamende engowebandla lezaphu uvumelane lo Ncube.
Mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency angizange ngibone dlakela kimi le coverage bangenzele ngemedia yonke nje kimi hathi besebenzisana lamapholisa labezekhi. So ngikhangelele ukunqoba mhla ka 23 August.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho banesiqiniseko sokuthi bazanqoba.
Ukubona ukuthi i-ground sokusetshenziswa amaZimbabweans wonke ase-ready ukuvotela i-CCC. I-CCC vele isiwinile. Mhla ka 24 August siyabe sino brand new president, sino brand new economy, sino brand new currency, sino brand new Zimbabwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZesni bathi bayafuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi seZesni esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula.
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota njengakathesi nje siphuma khona apha abantu ukuthi balungiselele ukuthi bayi-observe ezindaweni ezijiyeneyo nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona kanti iningi iyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo esesimanje siyakunanzelela ukushiswa kwamabhana ikakhulu awe-opposition masikhangela amalanga la adlulewa namhlanje mbona abantu akula mabhana atshisiweyo akanezelishamisa lapha kobulawayo.
Iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kobulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abekhomishini elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zindala zombili kukhetho lokudinga ukansela kuwadi 11 kumunicipality weVictoria Falls. Lapha abantu abane abakhankasela ukuthola isihlalo sale iwodi kukhetho oluza kwenziwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Bonke abancintisa kuwadi 11 bathembisa ukuba bazasebenza katalala ukutholisa lindawo intuthuko. Kubika uNokutaba Dlamini.
Okumqoka kwezentuthuko izakhamizi zale indawo zithi ukusondezwa kwamanzi ahlanzekileyo eduzane ukuze kuvikelwe imikhuhlane yesihudo esibhahile ngenxa yokuswelakala kwamanzi la. Omunye wezakhamuzi zale indawo umnumzana Benjamin Ndlovu uthi siminengi iminyaka bebhekane lodubo lwamanzi.
Ezambuzini akusangeneki sokugcwela impukane indawo yonke ngenxa yokuthi amanzi atholakali. Sokulokungcola kweganga kakhulu ngenxa yakhonokho. So besikhala ngokuthi ama-councillors la afuna ukungena into yakuqala uma beqala umsebenzi beqale bengene phakathi kwezakhamizi bebuze bebone ukuthi zihlupheka njani.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi sale indawo unkosikazi Kelina Nyathi.
Sifuna ama-councillors abuya ebantwini ezokuzwa izikhalazo zabantu ukuthi abantu balohlupho bani. Abe khangele jikelele umuntu wonke engakhethi ukuthi umshona umndebele umhlobo bani.
Ugogo unkosikazi Simangele Ncube yena uthi izinga lobuyanga kuward 11 lo liyadanisa.
Silohlupho lwamanzi, silohlupho lwezikolo, silohlupho lwemigwaqo, sinje siyakhohlela kugogo. Ugcwele uthuli indawo yonke. kodwa silabo abantu abathonayo babasinelayo. Sicela ukuthi labo bantu besimene ngendlela eyiyo.
Omunye wabancintisayo umnumzana Daniel Moyo owebandla le-Citizens Coalition for Change yena uthembisa ukuthi uzasebenzela lumango ukuthi kube lenhlelo zentuthuko ezifana lezemfundo, ezempilakahle lokunye, ngoba kunje lumango awulakilinika.
Kangeli ukuthi kumele simake sure nje ngokubizwa nesibambane nje ezakhamizi kube nama training centers ukuthi abantwana bangaqeda izikolo behambe befundela imisebenzi khona. Njalo kulabo mama ezindlini abangasebenziyo wa 11 sikhangele ukuthi siyenze imisika ukuthi umama bethole okokuthi bekwanise ukuthi bezincedise labo bengabomama.
Umnumzana George Mhlanga, omunye wabancintisayo emele ibandla lezwano PF, yena uthi uzaqinisa ukulingiswa kwemigwaqo, ukuvuselelwa kwekilinika lezilindo zamabhasi kanye lokuqondisa uhlupho lwamanzi.
Ama roads ethu when you go to Verandawanye ayenze alobhuqwa kuhambeki, so that's be one of my area uthi ngibona ukuthi ama roads ethu ayalungiswa noma singela thara ngcono sifake igravel. Enye again to issue yet a clinic, likely a clinic silayo, but I sevenzi 24 hours. So siyazama ukuthi no sibona ukuthi iclinic yet ingasebenza njani.
Onzintisa eliqembu elizimele lodwa umnumzana Morgan Dube uthi yena phezu kwemicijo yancintisa labo uhlose ukuceda ukuxokozela lokulwisana phakathi kwekhansili le.
So kwami kwakuqala ukuthi ngifika ngifake ngathi ngesilungisanithi ukuthi kube lengqondo nokuhlaliseka kwamaphansi abantu ukuthi asikhangele imisebenzi seke ukuhlokozana ngemini, ngoba kade kusenzakala the last 5 years abantu bebengekho emsebenzini, bebeqeda isikhathi besemakhothi, beqeda isikhathi bekuma-meetings ama-political parties abo ngoba bezama ukuthi becazulule inkinga abalazo.
Umnumzana Kelvin Moyo yena omele inhlanganiso yamalungelo ezakhamizi e-Victoria Falls Combined Residents Association uthi ngokulwa lokhu akulantuthuko ecacayo eyenzakeleyo.
Kusamele kube ngabantu aba directly opposite to the crop of councillors esasilabo for the past 5 years. Njalo i-corruption, it was being perpetrated ngama councillors, the very people thina esiwathi ngama city fathers.
So kuyiminyaka edlula emibili kulokufuthelana phakathi kwezakhamizi lomanisiphala kusetheswa ama councillor umlando wokungasebenzi kuhle lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kusenjalo lanxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu lwama-harmonized elections lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Intethele zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisas Banda wethekelele esigabeni semzilikazi Mpophoma kwaBulawayo, lapho akhulume labahlali bakulomango ngenkokheli abayifunayo lobuzima abahlangana labo.
Iningi lentsha kulindawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazazi inkokheli. Obuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge 20 years kuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. Kahle kahle thina sebethu ukukhangelele njengamayouth sebesifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses kusuke lezinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba thi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Unkosikazi Simelwe Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Njengabomama abatsha silezikhalazo, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asila lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphuthiyo, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Cabanga ukuthi kuthiwa uma ngumntwana ungakhala kuphoke uthuliswe khonapho khonapho, so thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyedwa wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma, liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo, ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama skuza ba le women empowerment.
Kuzonza la pato ntapmanei, yena umitisa ezimele yeta independent candidate, uti erabotela uza kukula lesi skaba.
Mina nginzalo ya Sempopo Malemzilikazi, ngibuye nyenhliziyo yami yonke, kangela nini zinje salagizo, emabuthweni, abantu bashiya ama bathroom lama toilets. Singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama club lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula ama factory avalile kavotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezanu PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
indlela yenza sebenza ngayo ngiyokuthi abantu bonke abaseMpopo Mamzilikazi constituency sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
onyundisa emele ibandla lesitizen collection for change TBC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha befunde amakhompyutha akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of amacomputers kule ndaba esifisayo kakhulu kuregion yemathebelele i-issue e-devolution leyo ndaba is a very critical and important issue within the region
ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lweviki ezayo luka-23 ncwabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili koBulawayo laseZimbabwe yonke jikelele abamabandla ezombusazwe aphikisayo nabenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo ngiyimele studio 7 ikhamera mu-Ezra Jesus Banda.
Sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethumele ingcwethi ezakwenelisa ulwazi lwezempilakahle ukuthola amagama labo abafele engozini yokulumatha kwamagosu aseHawaii. Ngasikhathi sinye isiqinti seMau County sesiqalisile ukwethula amagama ababulewe emlilweni lo. Idolobho leHaina yilo elilahlekelwe ngabantu abaningi engozini le. Umongameli Joe Biden wakwele Melika uthi lo mkakhe unkosikazi Jill Biden wazakwethekelela eHawaii uyakhalela imuli zabalahlekelweyo kule ingozi yomlilo wamagusu. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosazana nokulunga Thabethe, umqondisi weMangako Beauty Academy ohlala kwele South Africa.
We are just supporting abantu besifazane by giving them ama courses, but khona labo ukuthi bayakhokha masibanikeza ezamahhala ama vouchers, but yona ukuthi bayakhokha ama fees abo. Into esiyenza ukunikeza ama-skills afana nelo izinto ze-beauty, amazipho, ama-massage, ama-waxing, ama-facials, konke kwe-beauty sidila ngakho lokho. Siyabafundisa ama-short skills ukuthi bekwazi ukuthi bakwazi ukuziyenzela imadlanyana encane ngokuba naleso skill. Bese sibasiza ukuthola imisebenzi lapha e-South Africa ngisho naphesheya.
Yes, ngathi libafundisani kakhulu akusitshele ukuthi okunengi kwangkhona ujule ngakho usibekele egcekeni ukuthi asibafundisi izipho kumele bazenze kanje kusiya phambili kunale.
Yebo, sibafundisa izipho, ama-manicures, ama-pedicures, like ma umuntu afuna ukuthi izipho zakhe zibe zinhle nje, bese sibafundise ama-makeup, different types of makeup, ukuthi le makeup le iphuma ku-TV, ma umuntu alimele, siyamfundisa ukuthi isikaleso siyenziwa kanjani. Ma umuntu afuna ukuba muhle for umshado wakhe, siyabafundisa ukuthi kuyenziwa kanjani. Bese sibafundise nezemasaji, ukuthi ma umuntu akhathele, niyelula kanjani ukuthi angazi ubuhlungu ngama massage la esafundisa wona.
Yes, ngathi okunye kuyini dadewethu nxa sihlangela khonokho ke libafundisa khona.
Yebo, kukho konke engikushoyo manje kunama products vele abawasebenzisayo ukuthi yonke leyo yonke lento le abayenzayo iyenzakale, mhlawumpe i massage khona ama oils akhona a reliever stress ngokwawo, so basebenzisa wona lawo ma oil makuyikuthi bayenza ama manicures nama pedicures, khona ama products abawasebenzisayo kufana ne scrub ama foot file konke lokho.
Singathi ke laba elibafundisayo bayathola yini imisebenzi, njalo le misebenzi yangkhona iyanika imali yini kumbe kume njani kula?
Kakhulu entweni ze beauty ngoba uyabona ma uneskill, iskill ungaba nemfundo ungaya ku university kodwa usuke ungaqhashwa, but ma unento iskill sezandla mabeqeda siyabasiza, asiyona i-agency but siyabasiza ukubafunela imisebenzi ngoba sixhumane kakhulu nama-spas lawo nje akhona lapha e-South Africa nale phesheya. La ala mabefuna amantombazane bayazi ukuthi ba-contacta thina, sibafunele la besibona ukuthi sebe-ready ukuthi behambe bayosebenza, and futhi bakhokha kahle. Mhlawumpe mabeqala bengaqala boma 5,000 lapho.
So kanye bathola imisebenzi emihle kakhulu, yeah?
Kakhulu ba.
Yeah. So abafisa ukuthi baxhumane lawe labanye benu kumele benzeni?
Babefuna ukuxhumana nathi bengasithola ku number le ethi 0730355039, or bengasifuna na ku Facebook iMangako Beauty Academy, ku TikTok na ku Instagram ku Mangako Beauty Academy. Inumber ethi 0730355039. Ngizoyiphinda futhi 0730355039. Bese bengasithola ku Facebook as iMangako Beauty Academy, ku Instagram basithola ngoMangako Beauty Academy, na ku TikTok Mangako Beauty Academy.
Unkosazana nokulonga Thabete, umqondisi weMangako Beauty Academy, ubekhuluma le Studio 7 as eJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sike sizwe okukhulunywa ngabantu ke enkhasini lethu ele VOA Ndebele kuFacebook phela. Siyabona ukuthi abantu bakulandela kakhulu kudaba lolu lokuthi amapholisa asevota, njalo abanjwa ngamandla okuthi avotele ibandla elibusayo. Sike sizwe ke ukuthi abantu bathini, silotawanda Zwipe, utawanda Zwipe ukuthi nanga kwa 20,000 chamisa zero kuzobuya ke kujabulani Ngozi uthi sebeqalisile izinto zabo abantu bezanupiyefu, izeki yiyo enza ukuthi kwenzakale konke lokhu, longujabulani Ngozi phela. Proud Matutu la usithumezeleke umlayezelo wakho uthi ye izanupiyefu abazizebeyikwanise, izanupiyefu iyadribula ekhonoko kudlala. Kuzobuya ke ureason pastor uthi angithi phela abantu laba bawondlwa yilo phela iqembu elibusayo lezanupiyefu, soke phela abantwana bangalamba vele phela bedonswe ngamakhala bekwenze lokho. UClement Mpofu abasehleka khonapho ke uthi ha uvele babulaya indlala. Danisa Mkhwananzi la uyabhala uthi barentile phela emalokithini lapho asihlala khona lathi, hawu bantu pho bathi siphile njani abantu laba. Uzobuya ke uBritish Sinyathi uthi vele ipolisa socha maticha bavotiswa kuqala bonke ngabezanupiyefu, so siyakwazi to ex bonke laba bayangaphi. Kuzobuya ke uMamtimande Ngwenya uthi vele abanjwa ngamandla amapholisa angenzani phela ebanjwe esitokweni khonapho kuyaphiwa. Sikhonzile Ncube uthi welcome to ZANU-PF, iziqholo lezo kuyaphiwa emhlabeni lapha. Mqondisi Dube uthi angithi yiwo phela ajaya abantu phela amapholisa lawo lake ezwe ukuthi abantu bezwani kube buhlungu benjeyana. So ke ye ikhumbule ukuthi lakuthi lingene kuFacebook page yethu, isithumezele okuningi okumele sikwenze kakhulu ukuthi phela sikhuliseni sisonkeni. Ye siyabonga kakhulu ke namhlanje, yikho okuningi kade silakho khona lokhu. Ye singakehlukani sihlobo kuphela, siyakwazi ukuthi kule live talk kuphela, i-live talk luhlelo lwethu lokuqakatheke kakhulu. Namhlanje ke ku-live talk ku-Diaspora Forum sipoke labantu abuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngokuya kuvotela ekhaya phela ukuthi bazahamba kumbe abasoze behambe. Singakaligqibi uhlelo lethu sike sikhangele ezinye zezindaba bezikhokhela. Udaba lwamapholisa aseqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo abebandla le-CCC besithi amapholisa la abanjwa ngamandla ukuthi avotele ibandla le-ZANU-PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lethu namhlanje, uluvalisa ngumthembo Sithemba uKips Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.